kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictecta ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugu rawundi bayenza i-media blackout, bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala eMandebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-one, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze lube victim centered. Victim ngiyokufuze ebe edisenta yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala ababasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usithi sokuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agade aye ayefika enkayi ayefika eTsolotsho ufikela kubani, ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala, akula nduna odakufuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze kube lo, bekufuze kuphume after consultations, bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu. Ndifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le midiya yini, njalo imidiya vele iqakathekile. Kanani inhlelo zakahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imidiya, lolu hlelo olungavuzanga lukhavwe lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna e-Statehouse, akukabi le ndlela yokuthi kuhlanganwe lama-victims. So mbona ngazathi yona leyo into yiyo into esibonisa ukuthi akula nto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulo sizi, ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lokhu livalele, hayi kuyabe kuloku vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaokhlanti, it was done in openness. Leyo gugurawundi kufuze ukuthi into zangkhona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshile.